Sebenza nje ukuthi ke news for the past 20 years sifukela umuntu yedwa sihamba singena nje kuma social campaigns lama roadshows nje siwenza hayi abantu basamukela ngendlela enhle kakhulu.
Yes, sibona ukuthi belile roadshow ngempela viki ihambe njani abantu bebelamukela yini?
Yeah, iroadshow esilayo ngomgqibelo siqalise sukufika kusekhinde eyasehlala kikuhle ababizwa ngokuthi igarikayi sangena sasafika-ke e-Cartsburg Primary School. Hayi abantu basamukele ngendlela emangalisayo kakhulu ngoba kade besibuza ukuthi kasi isikhathi sonke lesi besingaphi ngoba kade belokhu besidinga besifuna ukuthi abo phela baboni ukuthi sinifaka sibhanisela khona le drobheni kade ngapha imali yomthini kungani singafiki sasesibathina ukuthi hhayi emthola Republic Party sesifikile thina ukuthi sizelibonisa ukuthi amandla awasuke emuntwini amandla abe kini kizakhamizi ama-residents e-Cartsburg.
Yiziphi ingxaki elihlangana la?
Ye, ingxaki esihlangana lazo yilezi zokuthi abantu baphula down ama-posters ethu uthole ukuthi bawadabula lokhu kani nje ebithanda ungathi iyasidistrubha kakhulu plus abanye futhi abanye bethu esikampini labo uyathola umuntu esefake eyakhe iposta phezulu yakho awamanye amaphathi nje engathandi ukuthi nje ngaqambe ngamabizo kodwa-ke bekufika lapha nalaphayana nje kusela khona ukuthi hhayi sikhulisiye sakhulumisana labo nje njengakathi i-workshop yakhona sizame ukuthi siqondisane endaweni enjengayona le
incintisana labazakala ngokuthi banqoba abafana lebandla le-MDC Alliance lebandla le-ZANU-PF ibandla lakho ubona ingani lizamisana la wolawa amabandla linqobe yini?
Ngibona ingathi vele sengunike ngani ngoba sinanzelela ukuthi i-MDC ihlakazekile ingamahlandla amabili bese kusiza-ke futhi laleyi i-MDC Alliance bese kusiza-ke leyi ekamama makhuphe bese kusiza-ke futhi-ke izanu leyo siyibalisile layo hhayi izanu asikhulumi ngayo ngoba abantu ngendlela isimo somnotho welizwe esingakhona kabathokozanga kabathabanga abantu beneni abantu badangile ukuthi kathi kwenzakalani pho-ke manje ma bengabafaka ku-urban council kisho ukuthi vele isikhathi phakathi ngasifike kakhulu so abantu bathe ngcono bazame isandla esitsha bazame umthanyelo omutsha babone ukuthi wona umthanyelo omutsha ungabenzelani.
Kuyini okutsha okulethela abantu unganqo?
Ye, mina ngihlala e-Cartsburg since 2011 ngihlezi khonapha e-Cartsburg. Okutsha engifisa ukuthi ngikulethe kuma-residence e-Cartsburg kuyilokhu ukuthi i-first priority yami engifuna ukuthi ngiqale ngayo uma bengivoteli ngumgwaqo lo osuka ehlalani kuhle usuya emanyusteni ngoba evule umgwaqo lwana le-bridge leli elisinjileyo kungalungiswanga ngibona ingathi i-development ikakhulukazi le emanyusteni ingaba nzima kakhulu ngoba yibo abantu aba-mostly affected ngoba kabala manzi kabala suwa kabala zitolo akula zikolo akula klinika so i-first priority yami izaba ukuthi ngakhe ilungise umgwaqo nalo ongalungiswayo silokhu sawufica ulungiswayo namhlanje ulungiswa bese ngilungisa-ke lelokhu sa i-bridge leli elokhu elingakhiwe engikuthiyela abantu abavotayo bengicela ukuthi bakithi mthokazi omuhle ma sikuphuma siyavota asihambeli ngokuthula kungabi lo budlwangudlwangu si-accepte ama-results abe ekhona sijabulelane sonke njengabahlali be-Cartsburg kuphela lo oyabe ewinile sonkeni simxhase kumini ngokumbonisa lapho esabe sibona khona ukuthi uyalidinga usizo lwethu le mbono yethu futhi ngokunjalo.